Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. NgoLwesithathu mhla ka 28 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezilichumi engozini yomgwaqo eMakhado esabelweni seLimpopo kwele South Africa ngemva kokubhekuka kwebhasi yakomzansi ebeyigadile besuka koBulawayo belubhekise eJohannesburg.
Sicela enkosini ukuthi athobe amanxeba, sihlobo zami liphile nani. Kungesenani uNkulunkulu yapha aphinde athathe ngesikhathi sakhe yena afuna ngaso.
Impumela yokudingisisa okwenziwe izingcwethi ezicubungula umumo womkhathi iveza ukuba amazwe akumhlubulo weSadako ogoqela leZimbabwe angathola izulu elingcono lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka odluleyo lengxenye yalonyaka.
Nika ihope njengabalimi besokunzima sibili mina ngomlimi osakhulayo osacathulayo ngiyaba lomcabango sibili lokusivala isibaya kodwa hayi ngalezi indaba esizizwayo hayi kuyanika sibili ithemba.
Uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithupha lamakhulu amabili 6.2 million emaphandleni kuphela bazadinga ukudla ukuveza ukuthi indlala ilokhu imemetheka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezilichumi engozini yomgwaqo eMakhado esabelweni seLimpopo kwele South Africa ngemva kokubhekuka kwebhasi yakomzansi ebeyigadile besuka koBulawayo belubhekise eJohannesburg. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale eSouth Africa.
Ngokutsho kweziphathamandla zogatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpopo, ingozi ebulele abalichumi laba abebesuka koBulawayo besiya eJohannesburg yenzeke phakathi kwamabili ngemva kokuba umtshayeli webhasi yakumzansi obehamba ngesiqubu esikhulu ekhwele phezulu kwendingilizi yomgwaqo i-traffic circle loba i-roundabout ngolwemzini. Lokhu kubangele ukuthi ehluleke kubamba imiqobotsho lomalawula webhasile okubangele ukuthi iwe ilale ngogedla. Kuthe kwafa abalichumi 10 kwalimala abedlula amachumi amathathu 30 kukanti abalichumi lambili babo 12 babangwa lezibi. Isikhulumeni sogatsha lwezokuthutha eLimpopo uMnumzana Phuthi Lekganyane uthi imbiko abayithole emapholiseni abesiza kule inhlekelele isukuqinisekisile ukuthi bonke abafele kule ingozi izalwane zeZimbabwe.
We have received response that the driver is new.
Awunye esikutholayo ukuthi umtshayeli wale ibhasi ube lenyanga eyodwa kuphela engene kulomsebenzi. Okungenzeka ukuthi ubengayazisisi le ndawo njengoba ikhanya bha njalo leziqondiso zomgwaqo ezikucacisayo ukuthi yindingiliza.
It's quite unusual for someone to do that.
UMnumzana Lekganyane uthi abalimeleyo bahanjiswe ezibhedlela ezijeneyo eMakhado. Katike asebedlulile emhlabeni basemakhazeni emamochwari endaweni ezehlukeneyo kuleli dolobho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sizethule kudana okukhulu ngale ingozi. Umgcini ihlalo enhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo uthi kulusizi kakhulu okwenzakale kule ingozi.
Sithi ke ayiduduzeke yonke imindeni njalo lilahlekelwe alilahlekelwa ngalodwa. Nathi singabantwana beZimbabwe siye sathola ukuthintheka okukhulu.
Nkosazana Stembikosi Sikhosana laye uthi dudu emdenini elahlekelweyo.
Laba balimeleyo sicela enkosini ukuthi athobe amanxeba, sihlobo zami liphile nani. Kungesenani uNkulunkulu yapha aphinde athathe ngesikhathi sakhe yena afuna ngaso.
Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi balahlekelwe kakhulu ngokuchiywa ngabalichumi laba abuye njalo aphe isixwayiso kubatshayeli labanini bamabhasi.
Loba sisazi ukuthi ingozi ingenza kala loba nini kumbe ngavelela loba ngubani. Kodwa sikucelayo ukuthi amabhasi angadlulisi isiqhubu akumele ahambe ngaso esemthethweni futhi balandele imithetho yemgwaqo ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imphefumulo.
Kusenjalo umeli weZimbabwe kele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi akekho usekhaya, ngakho sithintane lo Consul General umnumzana Eria Phiri. Umnumzana Hamadziripi uthe umnumzana Phiri ulubhekise eLimpompo uyathola ulwazi olugcweleyo ngale ingozi. Kodwa ke imibuzo ebithunyelwe kumnumzana Phiri ukuthi aphawule ngale ingozi lokuthi aphawule ukuthi malungiselelo bani enzelwa asebedlule emhlabeni labalimeleyo ibilokhu ingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ubengatholakali njalo kumakhalekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.
Impumela yokudingisisa okwenziwe izingcwethi ezicubungula umumo womkhathi iveza ukuba amazwe akumhlubulo weSadako ogoqela eZimbabwe angathola izulu elingcono lonyaka nxa kuqathaniswa lomnyaka odluleyo lengxenye yalonyaka, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuveza izingcitshi zomanyano weSadako lamuhla ezithi isikudumeze eUnino ebesibangela indlala sesedlule zisithi kuza kuba lesikhudumezi selanina sona esenza umkhathi ube ngcono. Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare, unkosikazi Rebecca Manzou okugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services of Zimbabwe uthe kuza kuba lezulu elingcono emhlubulweni wamazwe aweSadako.
Lapho siya khona kungconywana, but sizabe sikwanisa ukulitshela okugcweleyo ngamalanga amalutshwane alandelayo.
Unkosikazi Manzou uqhubeke sithi akucaci ukuba izulu liza kuna njani isigaba ngesigaba kwele Zimbabwe, kodwa impumelelo iveza ukuba umnyaka ka-2024-2025 uza kuba ngcono.
Sikhuluma ngeSadako, asikhulumi ngeZimbabwe. OkweZimbabwe nxa selifuna ukuthi silitshele ukuthi mat south mat north imashinko injani, kuyamela abantu abemethi bahlale futhi phansi bakhangelisise ukuthi kuyabe kunjani.
Ingcitshi kwezomkhathi emhlubuleni weSadako ziphinde zakhuthaza abalimi ukuba baqalise ukulungiselela ukulima ukuze bezame ukuthola isivuno esithe xaxa lonyaka kulo mnyaka osanda kwedlula. Abalimi abakhulumele Studio 7 bajabule kakhulu besithi bakhangelele ukuba kube lezulu eliningi kulanyakenye ukuze batholele izifuyo zabo okokudla. Omunye wabalimi umnumzana Melusi Dlamini uthi udaba lolu luyamthabisa kakhulu.
Zindaba ezinhle kakhulu lezo ukuthi izulu lizaba khona. Njengabalimi sijabulile ukuthi asisakwanisa ukuthi sibe silokhu sithenga ifeed yenkomo, ukudla kwenkomo landlani ebekusibulala lokhu. Sizathaba ukuthi sibile utshani buzaba khona, njalo sizakwanisa ukuthi siyelime emasimini.
Kodwa omunye umlimi umnumzana Thembani Siwela uthi ulethemba lokuthi lokho okutshiwo zingcitshi kakusoze kusebenze kwamanye amazwe kuphela.
Silethemba lokuthi lapho kuzaqala khona izulu liza kuthola kuphilile. Kuyajabulisa kakhulu njalo kusinika ihope njengabalimi besokunzima sibili. Mina ngomlimi osakhulayo osacathulayo ngiyaba lomcabango sibili lokusivala isibaya, kodwa hayi ngalezi indaba esizizwayo hayi kuyanika sibili ithemba.
ELeZimbabwe libhekane lendlala esabekayo esitshiye ilizwe lidinga izigidi zamadola eMelika ukudingela abantu abafika izigidi ezisikhombisa okuthiwa bengabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithupha lamakhulu amabili 6.2 million emaphandleni kuphela bazadinga ukuphathiswa ngokudla okuvezwa ukudingisisa kwesimo sendlala kusiyafika inyanga kaMpimpitho ngomnyaka ozayo, lokunikeza abantwana besikolo ukudla kusiya kunyanga elandelayo. Lokhu kuvezwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko njalo kuphume emhlanganweni wedale labaphathintambo bakahulumende elecabinet lamhla ntambama. Ukhulumende uthi kuzadingakala amabele alesi sindo sama metric tons afika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-464,608. Ukudla okukhona eziphaleni zikahulumende eze-strategic grain reserve kugoqela ingqoloyi, umumbu, amabele lenyawuthi. Ukudla lokhu kusilela ngama metric tons edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamakhulu amathathu, i-200,364. Wona uhulumende athi azagcwaliswa isivuno sengqoloyi esizasala elizweni esikhangelelwe ukufika inkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amane, i-240,000 yama metric tons, kanye lamanye amabele azathengwa nguhulumende kwamanye amazwe. Wona lawo ke azadlula i-300,000 metric tons. Lokhu kuveza ukuthi indlala ilokhu imemetheka elizweni. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usesukile elizweni walubhekisa eBeijing eChina, lapho kulomhlangano obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ebezifunda elizweni le-Ukraine ezibalekele impi iqale phakathi kwalelo lizwe lele-Russia ngomnyaka ka-2022 zithi seziqhubeka ngezifundo zazo ngemva kokubhalisa emakolitshini asekhaya. Kodwa ezinye zithi lokho zilangazelela ukubuyela phesheya ziyegqedisa izifundo zazo. Unqwele Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Ithe iqhamuka limpi uTinashe Mafa oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lanhlanu, 25, wayefundela ukuba ngudokotela eVinnytsia National Pirogov Medical University kwele-Ukraine. UMafa ungomunye wabafundi bakuleli abalikhulu lamashumi phose amabili, 118, abahlengwa nguhulumende weZimbabwe baphindela ekhaya kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia ngo-2022 empini yelokhu iqhubeka. Uthi ekuphendukweni kwakhe wakubuvilibana engazi ukuthi enzeni, kodwa khathesi uMafa uyathokoza ngoba useqhubeka ngezifundo zakhe e-University of Zimbabwe. Loba nje waphoqwa le-university ukubuyela emuva ngomnyaka wodwa, okuyinto athi yamephula umoya ekuqaliseni.
Impi yaphazamisa izifundo zethu kakhulu ngoba ngahlala isikhathi ngenzi lutho ngemva iqalile. Besilethemba ukuba izaphaka iphele, kodwa sigcine sibuya ekhaya sahlala inyanga ezimbalwa ngaze ngathola indawo e-University yeZimbabwe.
Omunye njalo wayefunda kwele-Ukraine osesebenza eZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi uqedise izifundo zakhe ebulenjini ngoba yathi iqala impi wayesesalelwe ezinyanga ezimbalwa nje ukuthi aphothule.
Impi yathi senzakala, I was in my last year, my final year. I was actually left with 4 months for me to complete my program. Ngiqede ngapha sentembukile, ngiqede online.
Ugcizelele wathi baningi abangaphendukanga ekhaya ngoba babalekela ukugudeka komnotho.
It's due to the situation in Zimbabwe, because the situation in Zimbabwe is so good.
Langa abanye abafundi sebeqhubeka ngezifundo zabo emakolitshini eZimbabwe, abanye bathi belokhe bezinhlanzi ezitshelwe ngamanzi njalo abazi ukuthi babambe ngaphi bachiye ngaphi. Umsakazo weStudio 7 uxoxe lomunye wabalokhe bedidekile owesifazana owayefunda eVinnytsia National Pirogov Medical University eUkraine, laye ongathandanga ukuvezwa ngegama. Uthi loba nje wanikwa ithuba lokuqhubeka ngezifundo zakhe e-University of Zimbabwe, kazange akwamukele lokhu ngoba wabona kumbisela emuva ngemva kokutshelwa ukuthi ngeke aqhubeke lapho ayechiye khona. Lo mfundi uthi sezama ukudinga indawo kwamanye amazwe aphetsheya, kodwa uthi esikhwameni akuvumi.
Injuleyi ingibisele emuva kakhulu ngoba bekumele ngiqede ngoZibandlela kumnyaka ozayo, kodwa okwamanje sengidinga indawo kwelinye ilizwe e-Europe lapho engingaqhubeka khona ngezifundo zami.
Umqeqetshisi wezifundo zokuthapha lokwethula izindaba e-University of Science and Technology, uMnumzana Methuselimoyo, uthi inhlelo zemfundo ziyachiyana ngamazwe okungenza umfundi abuyiselwe emuva uma ebuya kwelinye ikoleji kumbe ilizwe njengalokho okwenzakale kubafundi abavela kwele Ukraine.
Balakho ukuthi bekhangele ukuthi imfundo yakhona ikuliphi izinga. Nxa kubonakala mbe kucatshangelwa ukuthi izinga lelo liphansi, uyabiselwa emuva. Imfundo vele kayilingani amazwe wonke.
Obambe isikhundla senhloko yesigaba sesayensi ezenhlalakahle Acting Dean of Social Sciences eLupane State University, uMnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi loba imfundo yamanye amazwe ingabe iphezulu akusizi ilizwe nxa abafundi bengaphenduki bezosebenza elizweni labo.
Nxa abantwana bona labo bengaqeda, nxa bengasaphendukanga ekhaya kuzoya imphathi inoleji yale abayifundileyo sebezahlala khona le ebazweni, hayi kusincedinga.
Abanye abafundi abadudulwa yimpi yakwele Ukraine le abalezimali zabo babikwa sebadinga indawo kwamanye amazwe aphetsheya baqhubeka ngezifundo zabo. Ngesikhathi limpi iqhamuka ngo-2022, uhulumende weZimbabwe uthi kwakulezizalwane zakuleli ezidlula amakhulu amabili lamashumi amahlanu, 256, ezazihlala kwele Ukraine. Kodwa khathesi akwaziwa ukuthi bangaki lokuthi bakhona yini abalokhe beqhubeka ngezifundo zabo kulelo lizwe. Lumsakazo oxhumane labogatsha olubona ngobudlelwano lwezimbabwe lamanye amazwe bathembisa ukuphenya. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, yimi uNgwele Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abatshutshisi elizweni leCongo sebekhalaze ukuthi abantu abangamachumi amahlanu phakathi kwabo kulezi zalwane zeMelika ezintathu kufanele begwetshelwe ukufa kucala abaletheswayo elokuzama ukugenqula uhulumende walelo lizwe mhlaka 19 ngenyanga kaNkwenkwezi. Kodwa igqwetha elimela laba lithe isikhalazo lesi silobandlululo njalo asilunganga, kubika abezindaba abe-AFP. Owezokholo lwesiBuddhism uDalai Lama uphindele ngenyakatho ye-India esigodlweni sikahulumende weTibetan ongekho ekhaya ese-exile evela kwelatshwa idolo eNew York eMelika. Uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina ngamakhulu lamakhulu abalandeli bakhe abakade begqoke ezokholo lwabo bethwele lamaluba. Ngomnyaka ka-2011 wachiya ubukhokheli kodwa abeTibetan lokhe bemhlonipha kwezokholo lwabo. Amapolisa akwele South Africa athi asebophe izizalwane zakwamanye amazwe eziningi kakhulu ezigoqela ezeZimbabwe ezingelamaphepha okokuthi aseswela le ndawo zokugcinela. Lokhu kuvezwe nguSikomichi wamapholisa esabelweni sakwaZulu-Natal, uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi. Izolo kulandela ukubotshwa kwabangela maphepha abedlula ikhulu, i-120 eDurban. Ngaphandle kwabokuza abangela mfanelo zabo, amapholisa akwele South Africa abopha abantu abalemibhobho engelamalayisensi kanye lezigilamkhuba ezithumba izindlu zezitezi bese zibhadalisa abantu imali yokuhlala zizenza zona ezilelungelo lokwenza lokho. EleZimbabwe yilo elilezi zalwane eziningi kwele South Africa ukwedlula amanye amazwe wonke ezedlula kancane isigidi, i-1.012 million. Njalo iningi alilawo amaphepha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yemela izizalwane zeZimbabwe eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kunzima kulukhulu ebantwini bakithi ngoba vele baningi kakhulu abantu bakithi abangenawo amaphepha. Oke uhulumende waseSouth Africa selungonele mpela ukuthi azame ukuyilungisa inkinga leyo esesikhalweni sama-South African amaningi akhala ngokuthi ama-foreign amaningi. So sizobona ukuboshwa kwabantu kuqhubeka kunjalo. Kuzoba nzima kakhulu futhi ngoba nanka le ma-passport ayadura ukuthi mhlawumbe abantu bengaba at least ne-passport, kanti-ke nawo ama-work permit awekho lula ukuwathola. So sikhangelane nesimo esezima kakhulu.
Lina njengenhlanganiso ezimela abantu bokuza, kuyini libatshela khona abantu abangela maphepha kumbe nkuthazo bani elibapha yona?
siyazama ukudisa including ukwenza izinkulumo neziphathamandla. Kodwa kuncane okungenziwa ngomuntu uma evele engakwalify. Abantu ade belula ukubancedisa ngabantu ade benama-VPP osekufike kwistage sokuthi sekuphiwe i-blanket waiver yokuthi bengahamba baye-aplayela i-general work visa directly bengazange bayedinga i-waiver kuqala. Or abanye laba kuzoba nzima kakhulu. Siyazama ukuncedisa nge-information njengoba abaleke libone mhlawumbe u-chairman ungakuthi amabheni owenza amavidiyo laphana. Siyazama nokuxhumana nje namanye ama-ofisi nje ukuthi sizame ukubeka izikhalo ukuthi mhlawumbe i-white paper on migration eyayingathi ikhuluma ngokuthi kube ne-subject free visa i-implementeke kodwa kukhanya kuzoba likhulu lokho ngoba nawo ama-South African akhala ukuthi abantu bakhale baningi.
Okwenzakalayo lokhu ungathi into elalikhangelele yini ngemva kokubunjwa kukahulumende wenkazathu khona ngapho?
Sasikukhangelele kwakuvele kuyinkulumo ekhulunywayo ngenhlangothi eziningi ukuthi zingene emandleni i-migration question yayisebenza njengethulusi lokuvotela.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Obexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7. WezeMelika, amacele omabili azancintisana kukhetho lokudinga umongameli weMelika abikwa elembono etshiyeneyo ngendaba ezimbalwa eziqakathekiswa ngabavoti beMelika ezigoqela udaba olwabo kuza lemingcele kanye lolwamalungelo okukhupha isisu. Ozangena kukhetho lomkhokheli webandla leRepublican Party umnumzana J.D. Vance uthi kasoze afake umthetho ovimba amalungelo abesifazana ukuthi bakhuphe izisu nxa yena lomnumzana Donald Trump bengakhethwa. Kwelinye icele, umkhankaso webandla leDemocratic Party okankosikazi Kamala Harris lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz uqhubeka ukukhuthaza amalungelo abesifazana abazithweleyo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esilandela izombusazwe sikwele Melika umnumzana Tim Muringayi.
Indaba esizibonayo kathesi esiziqina ngendaba zokukhankasa le vele yiyo ukuhamba kwama-elections lapha eAmerika. Akula ama-elections angathiwa umuntu uzanqoba by more than 50% or 55%. Kwagcina ngabo Obama.
Umkhankaso lo sibona ugxile endabeni ezigoqela ezabokuza kanye le-abortion bill, libona sengathi kuzahamba njani lapha?
Indaba zabantu abaza laba okwakukhulunywa ngoTrump, indaba le iyahlupha ngoba ilizwe leli has been constituted from the beginning ngabantu abazayo in this country or immigrants. It's an immigrant nation. So ukuthi owaqala ukubuya and then owagcina ukubuya, you are not supposed to be here. Ngathiwa kuyahlupha abantu abaningi. Into ze-abortion vele ziqakathekile ngoba in the 70s i-Roe versus Dobbs abantu besifazana banikwa the right to determine ukuthi bafuna ukuyenzani, ukuba lesisu to full term or ukuterminate the pregnancy. So khonapho ngathiwa ubaba Trump uza ngathiwa uyakhathazeka ngoba siyakwazi ukuthi abantu besifazana they are like 51% of the population.
Singabona na umkhankaso kankosikazi Harris uchiyana kakhulu lo mkhankaso kamnumzana Biden?
Ye, ukuphuma kwababa Biden ekukhankaseni, yes, kuzaletha amanye ama-policies ngathiwa achiyeneyo ngoba sesibona already ngathiwa i-strategy esasisebenziswa ngubaba uBiden esokuthula against Trump. Umama uHarris is not doing that. UTrump engakhuluma anything, she's responding on top of the situation ingakabi lama days out.
Lo mnumzana Tim Muringayi olandela izombusazwe zeMelika obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Kwa manje, sengelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mathokazi abahle, ya, hey, le bandla leli libusayo leli inenkinga enkulu kakhulu okokuthi banamanga and abantu bakhona banemfihlo. Ukubona ibandla busayo elizithembayo isiba nemfihlo ezifana nalezo, kungakho bagcina batshela abantu amanga ezinto ezingenzakaliyo. Namanje umkonomo uwile ukuthiwa government uyenzani uyasebenza usebenza kuphi thina singakuboni konke lokho akusebenzayo. So le nto yabo le abayenzayo le is total wrong. Imithetho labakhuluma ngayo bathi hehe umthetho is a constitution uphi umthetho, ngoba akusomthetho welizwe lo abazotshela ukuthi abantu baboshwe emahlayana ngoba kuwumthetho welizwe. Asikwazi thina lokhu, mhlawumbe kuwumthetho wabo bona abebandla elibusayo, hhayi ukuthi umthetho welizwe. Thina sifuna umthetho welizwe usebenze, bayeke ukuzibumbela imithetho yabo eyeligali. That's the problem ezogcina ibanga udlami yona leyo ukuthi silwe sonke, ngoba ngeke sihlale abantu siqhakeza izandla sitshelwa amanga kukhulunywa imithetho engekhoyo kwi-constitution yelizwe. So bona bazibumbele kwabo ngoba bayabona ukuthi nabo bayehlulekile, abasazazi ukuthi bazivikele kanjani.
Siyabingela, siyabonga. Lombuzo ukuthi uMabutho Moyo yena maye ekhulumela izani, bayikhulumele nje emekhonapho engakholisa abantu beZimbabwe. Okay, mayeza ukuthi yena kulabantu beZimbabwe ababotshelwe ukuthi baganga, ukuthi baganga ngani, bebopha abantu ukuthi bafune ukuthi utshengisele abangatshengiseli. Into etshengisela ukuthi umthetho vele usezandleni, sephakathini lezanu-PF. Okokuqala. Okwesibili, esembuza ukuthi yiwaphi ama-opposition avusayo even ezabelweni bemadolobheni, ngaphandle kokuthi wonke ama-opposition asephakathini lezanu-PF esethathelwa nguSengezi Tshabangu. Nguye phela uSengezi Tshabangu wese-TCC. Ubona la othi abango-MP aba-under-TCC bareporta kubani nje ukuchamisa bamkhipha bambeka la? Kushuthi bereporta kuSengezi Tshabangu njengoba-Secretary General lo-TCC. USengezi Tshabangu yiZANU-PF. So kuyini into abasikhohlisa ngayo? Abantu beZimbabwe abasoziwula, iziwula yibo bona abantu bezanu abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe bayiziwula. Asisoziwula singamaZimbabwe. Thina salinde nje ukuthi uNkulunkulu esinike indlela.
Studio 7, Studio 7. Eish, phela kithi impela izwa sesifuna abaholi abatsha. Sifuna abaholi impela abanesibindi njalo, hayi abathengisi abafana nabo Senzo Tshabangu no Wise Man Ncube. Alabo baye abathengisi impela abasithengisile ilizwe linje inxa yabo.
Lawo bekungamazweni linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Kwezemidlalo, ikomiti ebona ngemidlalo yabakhubazekileyo elizweni iZimbabwe National Paralympic ithi izaphatheka ekuvulweni kwemidlalo yalonyaka eParis eFrance lamhla ebusuku. Njalo abadlali beZimbabwe abazancintisa kule imidlalo ngukhuja kwashetshi kwetere Lotino Tenda Bango abazagijima kumncintiswano ye-100 meters. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lokuthi amapholisa kwele South Africa athi asebophe izizalwane zakwamanye amazwe eziningi, ikakhulu ezigoqela ezeZimbabwe ezingalamaphepha okokuthi aseswela nendawo yokubagcinela. Ayike isikhathi savume kuba sibe sonke kodwa singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Kubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezilitshumi engozini yomgwaqo eMakhado eLimpopo kwele South Africa ngemva kokubhewuka kwebhasi yabantu abakade besuka koBulawayo belubhekise eJohannesburg. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.